olamukela emweni ngenjabulo nguntungameli Nkomo
lo sithandekile Mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Ibandla eliphikisayo ele Multiracial Christian Democracy likhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ingxabangxoza esebandleni lakhe lezanu PF.
Odokotela abaqale ukukhalala umsebenzi kumaviki amathathu edluleyo bekhalaza ngokwengezelelwa iholo bazabuyela emsebenzini kusasa kulandela ukuthembisa kukahulumende ukubengezelela imali yama-allowances.
Uhulumende uthi iziphathamandla zezimsekhizo esiziza kwaba amaphepha emihloliso endaweni yabaphathisikolo kulandelwa ukuvulwa kwamanye amaphepha ngokungekho emthethweni esigabeni se-Midlands.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ibandla eliphikisayo ele Multiracial Christian Democrats likhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ingxabangxoza esebandleni lakhe elezanu PF yokubanga isikhundla sakhe lezinye osokudale izehlakalo zodlakela ezilakho ukuphazamisa umumo wokulondolozwa kokuthula elizweni. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osaphethe isikhundla sikamongameli webandla le-Multiracial Christian Democrats umnumzana Mathias Kutshutu uthi noma ukukhankasela izikhundla kukhomba umbuso wentando kazulu, indlela osesenziwa ngayo okugoqela ukuqabana lokulwisana kuyinto edanisayo kakhulu engadalela abantu abanganani lokwenzakalayo kubandla le-ZANU-PF inkinga.
The ZANU-PF leadership should make sure that they stop that escalation of violence, because at the end of the day it's not just the ZANU-PF that will suffer, it's the entire nation in case there is violence that can spill into a civil war of some sort.
Ibandla le-ZANU-PF lilungiselela umhlangano walo omkhulu we-Congress okhangelele ukwenziwa ngenyanga ezayo kaMpalakazi kulokufuthelana okukhulu lokukhombana ngeminwe phakathi kwamacele agoqela elibikwa likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lelibikwa likhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa kususwa lasezikhundleni inkokheli zezabelo ezikhanya zingasekeli umkamongameli Grace Mugabe. Lokho kuhlanganisela ukulwisana kwabatsha lapha lalaphaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa edolobheni leMuthare eGwanda lokuthunjwa kukaJim Kunaka osakhulayo webandla le-ZANU-PF emzini weMbare eHarare kuyona le iviki. Ukunaka odume ngokukhokhela iqembu labasakhulayo be-ZANU-PF elithiwa yiChipangano uthunjwe ngelinye icele elicatshangelwa ukuthi ngelikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa esetheswa umlando wokuba ngowecele sekela unkosikazi Joyce Mujuru. Umnumzana Kutshutu uthi ukwenza okunje kutshengisa ukuba lokhu sokuludaba lwelizwe hathi olwezanu PF kuphela, ethi umongameli Mugabe umele elungisise konke lokhu okuhluphayo ilizwe liphinde lithandazele ukuthula.
I remember him saying this will stop after Congress. Let's just hope it will stop after Congress. But our call as Christian Democrats is that for the Christian community must pray for this environment that we're in, and must also pray for Congress and after Congress what might happen then.
Ilunga lebandla le-ZANU-PF elingafunanga ukuziqamba ngebizo litshele lumsakazo ukuba abasekeli bakaMujuru sebetshengisa ukumsekela phakathi kwezabelo ezitshiyeneyo ezithile kuguqela eMashonaland East laseMasingo kubekwa lamaphosta ikakhulu emapulazini athi phambili ngoMujuru eqothoza abachochozela ukuthi achiye lumsebenzi kumbe aqotshe ebandleni le-ZANU-PF. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.